Siyabonga jonga lo mavela silichona njani mthwakazo omuhle siyalamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 6 ngoNhlangula 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wala mugela emoyeni ngenjabulo enkulu ngontungameli inkomo endaveni zethu lamhlanje.
It's a feeling njengani there's a threat, so ufuza ukuthi umuntu abe at least careful uthi mawuhamba uyahamba only when it's necessary kuma mall, because siyabona le nto ku news.
Uhulumende wakwele South Africa sekhuthaze abantu abakulelo lizwe ukuthi bengesabi kulandela isixwayiso sikahulumende weMelika loweBhilithane esokuthi amalwecacha awe-ISIS ahlela ukuhlasela lelo lizwe. Abatshengiselayo egcekeni le-Africa Unity Square eHarare bathi abesifazana babanjwabanjwe imizimba bathathelwa umakhalekhukhwini ngabanakanelwa ukuthi ngamapholisa ensitha. Abalandeli bomdlalo wenguqu baphakathi kokujabula kulandela ukunqoba kweqembu lama-Warriors libhuqa eleMalawi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende wakwele South Africa sekhuthaze abantu bonke abakulelo lizwe ukuthi bengesabi kulandela isixwayiso esivele kuhulumende weMelika kanye loweBhilithane esokuthi amalwecacha we-ISIS ahlela ukuhlasela indawo ezitshiyeneyo ezithandwa izizalwane zakwele Melika eJohannesburg leCape Town okungafinyelela khona lezizalwane zeZimbabwe. Kubika uBenedict Nhlapho.
Ngomgqibelo uhulumende wakwele Melika wethule umbiko exwayisa izalwane zelizwe lakhe kwele South Africa ukuthi ziqaphele nxa zithekelela indawo zokuthengisa ukudla lempahla ezidumileyo kwele South Africa njengoba amalwecacha e-ISIS ehlela ukuhlasela lezo ndawo. Lokhu kulandela umbiko wethule izinkokheli ze-ISIS e-Iraq zikuthaza amalwecacha azo ukuthi ahlasele kakhulu emhlabeni jikelele ngale nyanga engcwele kwabakholo lwesiMuslim abayibiza ngokuthi iRamadan. IRamadan le iqale namhlanje izaziye phela mhla ka 5 Ntulikazi. IMelika ke ithi ilolwazi olubambekayo ngenhlelo ze-ISIS zokuhlasela kwele South Africa. Loba kunjalo ugatsha lwezomvikela kwele South Africa luthi kungabi nomuntu owethuswa yile mibiko ngoba abezomvikela kuleli balungele ukuvikela wonke umuntu elizweni ngaso sonke isikhathi. Umnumzana Brian Dube isikhulumeli salolu gatsha.
We've come to that realization that at this stage there is no need for any panic in the country.
Sesifinyelele kusinqumo sokuthi okwamanje akulandingeko yokuthi kube lokwesaba elizweni. Yebo linto kasiyithathi kancane. Sizokuqhubeka ngomsebenzi wethu wokubona ukuthi yiloba ngubani oselizweni uvikelekile.
Kodwa ke sekube kwethusa abaningi. Ikuthi leBritain lalo ngomvulo lethule umbiko ofakaza ukuthi i-ISIS ihlela ukuhlasela kwele South Africa loba nini ikakhulu endaweni ezivame abavela phesheya. Kodwa Dube uthi basebenzisana lengatsha zonke zamazwe achiyeneyo ezilwisa amalwecacha ukuze kungabi le ngozi ehlela loba ngubani kwele South Africa.
We do receive a lot of information from our own systems, our own sources.
Sithola imibiko eminingi kakhulu lakwa wethu amaviyo omvikela. Imbiko efana lale kufanele ihlolisiswe ukuze senqabele ukwesabisa uZulu kungela sizathu. Sisebenza laba kwezemvikela bakwamanye amazwe kugoqela iMelika ngoba alikho ilizwe elingaqeda udlakela lwemalecwasha lilodwa.
Loba kunjalo iningi labahlala kule South Africa sebethukile. Isizalwane seZimbabwe unkosikazi Florence Tapera ohlala eJohannesburg uthi kabasakhululekanga loba sebengena ezitolo ngoba bengazi ukuthi lokhu kuhlasela kuza kuba nini.
Sifila njengani there's a threat, so ufuza ukuthi umuntu abe at least careful uthi mawuhamba uyahamba only when it's necessary kumamolo, because siyabona le nto ku news, so akumelanga vele sibe just nje sifake siyibrush aside, kumele siyithathe serious.
Kakusiko kokuqala kwethulwa kwesixwayiso sokuthi ISIS ihlela ukuhlasela kwele South Africa. Ngo-2009 iMelika yethula isixwayiso esifanayo kodwa akwenzakalanga lutho. Iphinde yethula esinye futhi nyakenye kodwa lokho kuhlasela akwenzakalanga. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedictine Hlapo.
Abatshengiselayo egcikeni le-Africa Unity Square bathi abesifazana babanjwabanjwe imizimba bathathelwa umakhalekhukhwini babo ngabacatshangelwa ukuthi ngamapholisa ensitha ngempelasonto. Lamhlanje khona umeli wakwele France eZimbabwe ubezama ukukhulumisana labatshengiselayo laba kodwa wazithola esirhanqwe ngamapholisa ensitha. UMavis Gama uyalandisa.
Omunye wasebemanyene labaqala ukuhlala lokulala eAfrica Unity Square over 16 days and nights occupying Africa Unity Square campaign, umnumzana Thathenda Mombeyarara we anti-privatization of Zimbabwe, uthi ukuza kwameli wakwele France lo kwenze aziveze lamapolisa asebenza ensitha. Ngesikhathi intatheli izindaba zifika ube sesukile uDelahouse ngemva kwemizuzu emine kuphela. Unobhala jikelele enhlanganisweni yeZimbabwe National Students Union uMakhomborero Aruzivishe utshele intatheli izindaba ukuba kabayikubuyela muva kulo mkhankaso. Kule ntatheli izindaba ezimbili uJames Jema loFilimoni Jambaya abatshaywe balimala ngomgqibelo emadabukakusa ngabacatshangelwa ukuba ngamapholisa asebenza ensitha, kuthi abanye babatshengiselayo bathathelwe omakhalekhukhwini babo. Kulabesifazane abahlukuluzwe bebanjwa umzimba ngabantu laba abacatshangelwa ukuthi ngamapholisa ensitha kuyindlela yokubayekethisa injongo yabo. Ngolwesihlanu ekuseni kuke kwaba le mizamo yokususa abatshengiselayo laba kusetshenziswa amapholisa ohlangothi lwe-riot, kodwa kwehlula ngoba beyalile ukusuka kuleyo ndawo. Abalimeleyo laba belatshwa ngabe-Counseling Services Unit. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Kuhlelo lwabasakhulayo olwe the connection kusasa sizabe sikhulumisana labasakhulayo abaza ngapha eMelika ngeviki elandelayo phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship. Nxa lifuna ukungena kulolu hlelo lisazise ngokusithumela incwajana ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Inombolo njalo 001 202 465 0318. Asihlanganeni kusasa kuhlelo The Connection lilami untungameli Nkomo lomunye wami uTatenda Gumbo. Abasakhulayo beZimbabwe abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship lonyaka bathi sebelungiselele uhambo lwabo eMelika ngeviki ezayo ukuze qhuba izifundo eziphathelane lobukhokheli kanye lezamabhizimusi okwenyanga eyodwa lengxenye. Omunye wabo ngunkosazana Faith Ndlovu ingcwethi ekwethulweni kwembiko njalo esebenzela inhlanganiso ye-Voluntary Media Council of Zimbabwe. UMandlovu yena uzaba esekolishini le-Illinois eChicago eqhuba izifundo zobukhokheli uthi uyajabula ngaleli thuba.
Lithuba lokuthi ngizelane labanye abakhokheli abasakhulayo kwamanye amazwe avela e-Africa. Lithuba lokuthi lami ngizwisise kahle kahle ukuthi ama-challenges abafesana nawo kuma-countries abo, njalo nama-strategies abawasebenzisayo ukuthi bafeyise lawo ama-challenges. So hhayi, ngiyajabula kakhulu ngale lithuba.
Umsebenzi wakho ukhangelane lokusebenza kwentathelizindaba ungasichazisela kahle kahle ngokwenza?
Umsebenzi wami eVoluntary Media Council of Zimbabwe ngisebenza ngingu-program officer. Ngisebenza ukuthi ngipromote esingathi i-environment esisekela ukuthi abantu bethule izindaba basebenze kuhle, esingathi yi-free media environment kumbe esingathi ngesilungu yi-media self-regulation. But sikhangele i-environment in which ama-journalist asebenza ngakuyo, sithi uhulumende akayilungisise ukwenzela ukuthi abantu bethule izindaba bakwanise ukuthi bayenze umsebenzi wabo ekhululekile. Sisebenza njalo kakhulu loZulu, sisenza lokhu esithi khonkhona i-complaint handling. Futhi lapho uZulu nxa ephanjaniswe yi-media bakwanise ukuthi bebuye kithi njengo-organization, sakwanise ukuthi sixhumanise nama-editors kuma-newsrooms ukuthi kulungisise lokho kuyabe konakele ekulotshweni kwezindaba.
Uhlelo lweMandela ubona ngani luza kuphathisa njani emsebenzini wakho?
Ngiyathemba ukuthi luza ngiphathisa kakhulu emsebenzini wami, ngoba ngiyathemba ukuthi mina njengomkhokheli osakhulayo kuza ngivula amehlo ukuthi ngibone ukuthi abanye kwamanye amazwe labanye kwamanye ama-continents bayenza kanjani lokho esingathi yi-best practice, nokuthi nami uma sengibuyile lapha esengiphendukile ekhaya kuyini esingathi esele sikufundile okuhle kwabanye esingaku-implementa kuhambelana lomumo wethu welizwe lapha. Njalo ngiyakholwa ukuthi ukuhlangana nabanye abavela kwamanye amazwe e-Afrika nabanye abakhonale e-America kuzangenza ukuthi kungikhona ngesikhiwa esingathi ngesilungu esingathi ngama-regional linkages okuzaphathisa kakhulu umsebenzi wethu, ngoba kwesinye isikhathi kumsebenzi esiwenzayo awufuni ukuzwa engathi uwedwa.
Unkosazana Faith Ndlovu ngomunye wabasakhulayo beZimbabwe abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship oza ngapha eMelika ngeviki ezayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la kushortwave 4930-12080, la ku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Live Talk lamhlanje sikhangela ukubhaxabulwa kweqembu leMalawi iliqembu leZimbabwe Warriors. Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhle. Lay Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elikhinya selifundise izinja ukuthi zinuke impahla zabakata indizamchina ukuthi zilempondo zendlovu na. Inhlanganiso yabalwela amalungelo kaZulu e-Norwegian Refugee Council ithi amalwa ecatsha we-ISIS abulala izakhamizi zedolobho leFallujah kwele-Iraq eziyabe zizama ukubalekela impi ekulelo dolobho. Elizimbabwe selilesibhedlela sokusiza labo abahlangana lobunzima ekutholeni inzalo ngemva kweminyaka uhulumende esithi lokhu akukomqoka kunhlelo zakhe lanxa nje ugatsha lwezempilakahle lokunakekelwa kwabantwana lusithi udaba lokuswelakala kwenzalo luvamile. Kubika uNothando Sipanda.
Isibhedlela esizimele sodwa se-Avenues Clinic sesisungule uhlelo lwe-in vitro fertilization okuyindlela yokuphathisa labo abaswela inzalo ngenxa yezifo zesibeletho. ingcwethi wezempila kahle zithu esifazana oyedwa kwabane ulakho ukuba lodubo oluthile ekuzithwaleni olungadinga osiyazi ezibhedlela. IZimbabwe ingenye yamazwe abhekane lodubo oluphezulu lokuswelakala kwenzalo kuzwekazi le-Afrika kanye leBotswana, iNamibia leLesotho, kodwa ibilokhu ingela sibhedlela kumbe ikilinika ekhangela lolu daba. Unkosazana Fungisayo Dube ngumqondisi wenhlanganiso ekhangela amalungelo oluntu kwezempilakahle, iCitizen Health Watch. Wamukelele linyathelo lokuqala lomsebenzi kuleli esithi baningi abantu abadinga usizo lokuthola inzalo beluswela ngoba zingekho indawo kuleli ebeziphatha lomsebenzi. Iningi labantu licabanga ukuthi ukuswela inzalo umuntu uyabe ethakathiwe, kodwa osiyazi kwezempila kahle bathi ayisibuthakathi. Iningi labantu abaswela inzalo kungenxa yemikhuhlane, ama reproductive tract infections, lama pelvic inflammatory diseases ayabe engelatshwanga ngesikhathi.
Into enkulu esimele siyinanzelelise that iconstitution yethu iyasinika ilungelo lokuthi sikwanise ukuthi si-access ama health services, you know, a-right amahle, you know, masihamba esibhedlela. And the issue of fertility, I think it's one thing also involve a health yabantu, and it's a welcome development esiyibonayo nxa sokule fertility clinic esiphuma. Indaba lezi seziphuma egcekeni, kaningi asifuni ukukhuluma ngendaba lezi, sithanda ukucatsha ngazo, and as such we don't really help abantu kaningi nxa befuna uncedo ngendaba zona lezi ze-fertility.
Uqhubeke esithi insolo yakhe isekuthini lumsebenzi uzaphathwa isibhedlela esizimele sodwa, kona kumele kube ngumlandu kahulumende ngoba iningi kuZulu aliyikwanelisa indleko zakhona.
Kodwa ke whilst kukuhle ukuthi sesiqalisa ukuthi sibe lendawo lapho ungahamba khona ungabona usehle kuba lenzalo kumbuzo ungoba usehle ukuthi uthole abantwana kumbe uyenzeni e-Avenues. It's already a clinic evele sihle ikhipha abantu abaningi, and thina izi-CHW siyabe sithi nxa kusenziwa into ezifana nalezi eziqakathekileyo ku-health yabantu azibe izinto ezi-accessible ebantwini. I-fertility clinic kanti kuyinokunzima ukuthi kwaphana ephare ibe khona, kuyinokwenza ukuze usinde kangako ukuthi after all these years kube yinto elokhu imele yenziwe ngabantu abalezi mali kuphela.
Unkosikazi Khweliwe Mpofu isakhamuzi uthi kuyadingeka ukuthi uZulu athole imfundiso efaneleyo ngokuswelakala kwenzalo ukuze asebenzise inhlelo ezinje, njalo angagijimeli ukuthi yibuthakathi ngoba ezikhathini kulakho ukuthi kube kuluhlupho nje oluncane olungalungiswa esibhedlela kungelambadalo ephezulu, kukanti lanxa kungeke kwalungiseka kuhle ukuthi umuntu azi udubo alalo ukuze angachithi imali kubo siyazi bamanga. Uqhube esithi kuyadingeka njalo ukuthi kukhangelwe labesilisa ngoba esikhathini esiningi inhlanyelo yabo yiyo eyabe ilohlupho, kodwa bese kusetheswa owesifazana umlandu wokuswela inzalo.
Vele esintwini sakithi abantu vele indoda bayikhangela ukuthi ingaswela umntwana, abakukhangelayo nguwe namntu ongumfazi ukuthi ngo ongazaliyo nxa kungala mntwana ekhaya. So amadoda vela kula la muntu ombuzayo kumbe la muntu ongamnanzelela ukuthi kambe singe kumbe ihlupho lokuya kula la muntu ocabanga konke konoko.
Isakhamuzi unkosikazi Patricia Nkiwane uthi udaba lwenzalo kumele luqakathekiswe nguhulumende ngoba luyabhidliza izimuli lapho abesilisa abaningi abasebenzisa lolu daba ukudinga abafazi abaningi bethi badinga abantwana okusuka kufake abesifazane abaningi engozini eyokuthelelwa igcikwane lengculaza ngoba bengenelisi ukuzivikela kumbe ukucela ukuthi omkabo bavikele emacansini.
Abantu baningi lapha elizweni lethu ababa-affected ne-infertility, and kanya i-government ayikhiphi imali or ayenze ama-programs yokuthi bebone ukuthi indaba le ingatshithwa njani lokuthi ingakhangelwa njani. Nje kumele bayenze ibe yi-public health issue ukuthi abantu bekwasi ingadilwa njani, ngoba kula nto elenzakala njengokwamanye amazwe bayi-treat-a kulama-treatments yezibhedlela zokulungisa khonokho, but kathesi akukho.
Umphathintambo wegatsha lwezempilakahle lokunakekelwa kwabantwana uDokotela David Parurenyathwa uthi uhulumende akala sibhedlela kumbe amakliniki akhangela lolu daba ngoba uhulumende akalayo imali edingakalayo. Okwakhathesi kuthi ilizwe likhangelane lemkhuhlane enjengengculaza lofuba ukuhlatjwa kwabantwana ukubavikela emkhuhlaneni kanye lokuqhelisa inhlelo zokuhlela imuli. Kungakho akula mali yokuncedisa abafuna inzalo ngendlela le ye-IVF yona engabiza amadola azinkulungwane lengxenye, i-$1,500 umuntu eyedwa. Nxa uhulumende engaphathisanga ngengcishi kanye lezibhedlela zokuphathisa abantu abaswela inzalo, iningi liyaqhubeka liqeda imali kubosiyazi besintu. Abanye kungabadlongulwayo bedinga uncedo ngoba umphakathi ulokhu sakholwa ukuthi owesifazana uza emendweni ukuzavuselela umuzi ngabantwana abokuqhuba usendo. Ngimele iStudio 7, nginguNothando Sibanda.
Umthethwandaba wezisebenzi owe-Labour Court usunqume ukuthi ababalisi kumele bathole ithuba lokuya kukhefu. Isinqumo lesi silandela umbiko kahulumende owawusithi ababalisi kabasamelanga bathathe ikhefu. Abatshayeli bendizamtshina ze-Zimbabwe batshele ikomiti yedalela ephalamende ukuthi abakatholi iholo kusukela ngomnyaka ka-2013. Bathi iningi labo selitshiye umsebenzi laya kwamanye amazwe. Kwezemidlalo lamhlanje, isidumbu sika Muhammad Ali oke waba ngumdlali wenqindi sifike namhla eLouisville ngapha kwelemelika. U-Ali ubhubhe ngolwesihlanu ngemva kwesikhathi eside ebulawa ngomkhuhlane we-Parkinson syndrome. U-Ali wayesazakala njalo ngokuphathisa abaswelayo lokulwela ilungelo loluntu. Ukuhlaziya loludaba u-Gibbs Dube we-Studio 7 uxoxelo munye odlala umdlalo wenqindi u-Ezweli Ndlovu oyinhlanganiso yebulawayo Boxing Association.
Ali yindoda edlala iboxing okwesikhathi esithile and kengazabi kuzathatha isikhathi eside ukubala sprodise i-boxer enjengomohamed ali.
Ye masukhangela-ke eZimbabwe wayedume kanganani uMohamed Ali?
UMohamed Ali yindoda edume kakhulu, yenza ukubana amaboxer amaningi anjengabo Kilimanjaro, njengabo Ambrose, even abantu engami naye-5 kule Commonwealth medal in 1994 eCanada. Ukubana sibone uMohamed sibancane ngokuduma kwakho ayikho khona sidlala laphana eDlayo West eminyela enumber one lapha. Kubona ama-pictures yakhe emdulini laphana lamadoda athile njengabo Black Tiger, lamanye amadoda athile. Nguye owasi-encourage kakhulu ukuthi at least ngingadlala ngidlale njengendoda le uMohamed Ali yabo kuyinto enhle kakhulu.
Ye, so ke wathi utshaya lawe i-boxing wawusizwa njani nxa ukhumbula ngu-Ali?
Ngumuntu wayesi-encourage kakhulu, ngumuntu amavidiyo esasiwabukela uzile nxa uthena usejimu angingakhuluma lo coach uzibone uzile ikoti esithi isicanda sikaMohamed Ali esinje at least ngaphona ufika kithi uyamphambili.
Ye, so ke manje ungathi nxa usukhangele okwalamhlanje kambe uMohamed Ali ngawalenzelani njengeZimbabwe iBulawayo Boxing Association?
Ikakhulu ukumbona edlala ama-boxers amaningi iBulawayo Boxing Association ilizwe njengobubanzi balo ngilethemba ukubana kudla indlela uMohamed Ali wayedlala ngayo yindlela abantu abefisa ukubana iboxing eZimbabwe ihambe ngayo indlela. But unfortunately ubunzima bempilo e-economy lento enjengazenele yenza ukubana iboxing ingahambi kakhulu.
U-Ezweli Ndlovu ngomunye odlala umdlalo wenqindi njalo engwenhlanganiso yeBulawayo Boxing Association. Kunjalo nje iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elama-Warriors liphumelele ukuyadlala kumncintiswano we-Africa Cup of Nations ozaqhutshelwa kwele Gabon ngomnyaka ozayo ngemva kokubhaxabula ele Malawi nge-3-0 ngesonto, kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leZimbabwe likhuphule inani lemiklomelo elilayo laya kutshumi lanye ngokunqoba elikwenze eMalawi. limpumela ichi iqembu leZimbabwe lihlezi phezulu kwengalane kusibaya sika group L ukuthi ngemva kwalokhu hlezi iqembu leSwaziland lona elinqobele eGini nge-1 kanyanye sonto njalo iqembu leSwaziland lemklomelo yithoba munembili kodwa alinyeke liqanze liyehlala phezulu kweZimbabwe loba linganqoba ele Malawi liqedeli lemiklomelo elithumi lanhlanu ukuthi eleZimbabwe lona lidliwe ngeleGini. Iqembu leZimbabwe liyabe liyala lokhu lihlezi phezulu ngoba kukhanyelwa ukuba lawo maqembu alingene ngemiklomelo abedlale njani kwimidlalo emibili lapho adibane khona. Njalo eleZimbabwe liphumelele imiklomelo emine ngemva kokuba umdlalo wakuqala uphele ezingutshikilobhanqa 1-1 kwathi kowesibili iqembu leZimbabwe linqobele eSwaziland ngefokanya. Ikhuluma ekupheleni komdlalo umqeqeshi weqembu leZimbabwe uCalisto Basua uthe kudingakala ukuba babe lesikhathi eside bendawonye beliqembu ukuze badlale kuhle khona le Gabon.
We need a lot of training sessions. You saw maybe in terms of
sidinga ukuba sibe ndawonye okwesikhathi eside siliqembu lesizwe ngoba ungakhangela indlela esidlale ngayo besisehluleka ukugcina ibhora kwesithi iqembu leMalawi elibe lesikhathi eside lindawonye belikwenelisa ukuligcina ibhora. Yikho-ke siyakudinga ukuba lesikhathi sendawonye silungiselela phambilini kwemidlalo ye-AFCON.
Ukapteni weqembu lama-Warriors Willard Katsandi uthi yena ujabuliswa yikuba nxa sekuxoxwa ngembali yomdlalo wenguquko eleZimbabwe laye lakhe igama lizabethwa ndawonye lelabanye okapteni abakhokhele iqembu leZimbabwe lafinyelela ukuyadlala kwimidlalo ye-AFCON.
Yeah, obviously, I mean, it's a good feeling for me to go into this.
Kuyangithokozisa kakhulu ukuba ngumunye walabo abakhokhele iqembu lesizwe lenelisa ukuyadlala ku-AFCON. Okusho ukuba loba sekulotshwa ngembali yomdlalo wenguqu lelami igama lizabe likhona.
Imvimbi yeqembu lama-Warriors uCosta Namoinesu yena utshayele ihlombe abalandeli bomdlalo wenguqu ngosekelo abaluphele kuleli qembu.
We collected maximum points. This is the most important thing for me.
Ukuqakathekileyo ukuba sithole imiklomelo emithathu kodwa njengoba ngike ngatsho phambilini akusithi sodwa abadlali esenze umsebenzi omkhulu kodwa lezigidi zabalandeli bomdlalo wenguqu babambisane lathi ukuze siwufeze lo msebenzi.
Amanye amaqembu asephumelele ukuyadlala kumncintiswano we-AFCON ngabalisa elemali elikusibaya sika-Group C, eleGuinea Bissau elinqobe ku-Group E, eleMorocco elinqobe ku-Group F, ele-Egypt elinqobe ku-Group G, eleGhana elinqobe ku-Group H, ele-Algeria elinqobe ku-Group J, eleSenegal elinqobe ku-Group K, eleCameroon lona elinqobe ku-Group M, kanye lalo eleGabon okuyilo elizaqoqa imidlalo. Imidlalo yokugcina kuma-qualifiers izadlalwa ekuqaleni kukampandula okuyilapho okuzacaca khona ukuba yiwaphi amanye amaqembu aza kuyadlala lawo kweli Gabon. Kusenjalo inkokheli zenhlanganiso yezifa zihlangane esigodlweni ngomgqibelo odluleyo zavumelana ukudiliza linhlanganiso zabumba entsha ebizwa ngokuthi yi-National Football Association of Zimbabwe. Kubikwa lokhu kwenziwe ngoba inkokheli yomdlalo wenguqu elizweni izama ukuba iqale kakutsha ingabiselwa emuva izikwelede ezibhekane nenhlanganiso yezifa zona ezibikwa zisedlula izigidi eziyisikhombisa. Inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa komdlalo wenguqu emhlabeni jikelele ye-FIFA ibikwa ivumelana lalesi senzo njalo okutshintshileyo libizo kuphela kodwa inkokheli lokhe kuzinkokheli ezifanayo ezikhokhelwa nguPhilip Chiyangwa. Imele Studio 7 ngobulawayo ngumuJoseph Njanji.
Okuziphetha ezo suku sikhangele ebezihamba phambili. Uhulumende wakwele South Africa sekhuthaze abantu bakulelo lizwe ukuthi bengesabi ngemva kwesixwayiso sikahulumende weMelika lweBhilithane sokuthi amalwa ecatsha we-ISIS ahlela ukuhlasela kulelo lizwe. Abatshengiselayo egcekeni le-Africa Unity Square bathi abesifazana babanjwabanjwe imizimba bathathelwa umakhalekhukhwini ngabanakanelwa ukuthi ngamapholisa ensitha. Kwanelokho lamhlanje mthwakazi omuhle olivalelisayo nguNtungamile Inkomo. Lilale.